So we see card descend about VOA in the valley.
Alifuga njani zulugandaba wala mgele msakalzo ini we studio 7 wale slanu msa zivu 5 msangula 2020 mkris kande endawe nizetu la mflanje kulaba lichumi la nslanu 15 aba vele wale South Africa aba tolagale vele tzigwane le coronavirus baso kukweze inani laba le tzigwane leli elizweni la figa ku 237 ibandla le-MTCT elikhokhelwa nkosazana Thokozani Khuphe lithi selithethe isigodlo sebandla le-MTC ebesisetshenziswa libandla le-MTC Alliance ekhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa esithiwa yi-Harvest House. Ibandla le-MTC Alliance lithi kumele kukhethwe ikomiti ezimeleyo ezacubungula udaba lwabesifazane abathunjiweyo kulandela amazwi kamphathintambo wezamapholisa othi baqamba amanga.
Isinqumo lesi esokuthi kube lesijeziso usuka ku-National Council, umuntu onguye umphathintambo ku-National Council ngumama uThabita Khumalo.
Uhulumende sekweze imbadalo yamafutha ezimota okwesatshelwa ukuthi kungabangela ukukhwela kwentengo yempahla lokudla ezitolo.
Udubo luvela ekuthengisweni kwawo amafutha ngamabond abantu abawathengayo bethenga ngama-US dollars.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Chumi lanhlanu 15 abavele kwele South Africa batholakala bele gcikwane le coronavirus osokukhuphule inani lalabo abale gcikwane leli eZimbabwe ledlula amakhulu amabili i-237. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu phose inkulungwane eyodwa 957 abahloliweyo leli gcikwane izolo. Kulaba ngamachumi amathathu asebesindile kuleli gcikwane. Ibandla le-MTCT lithi selithethe amahofisi esigodlo sebandla le-MTC Alliance eHarare athiwa yi-Harvest House kumbe Richard Morgan Twangirai House. Kodwa unobhala jikelele webandla le-MTC Alliance umnumzana Charlton Wende ulandule ukuthi amahofisi abo athethwe. Kuncwadi elotshwe ngunobhala jikelele we-MTCT umnumzana Douglas Monzora uthi baphiwe amakhiye e-ofisi le ngokuthula kungeladlakela. Wengezelele esithi kusukela lamhlanje imihlangano yebandla le-MTCT isizenzelwa kulama ofisi. Isikhulumeli sikankosazana Thokozani Khuphe umnumzana Khaliphani Phukeni ugcizelele amazwi kaMonzora etshela iStudio 7 ukuthi mpela sebewathethe amahofisi la. Kunjalo nje ibandla le-MDC Alliance lithi lifuna kukhethwe ikomiti ezimeleyo ukuthi icubungule udaba lweziphathamandla zabasakhulayo zebandla le-MDC Alliance ezithi zathunjwa, zatshaywa njalo zahlukuluzwa ngokwecansi ngenyanga edluleyo ngabacatshangelwa ukuthi ngamapholisa ensitha. Lokhu kulandela amazwi kamphathintambo kahulumende ubona ngokwenzakala elizweni umnumzana Kazembe Kazembe othe akusikoqiniso okwakhulunywa iziphathamandla lezi ezibalisa unkosazana Johanna Mamombe, Cecilia Chimbiri, Lonetsai Maruba. Isikhulumeli sebandla le-MTC Alliance unkosazana Fatsai Mahere wethule umbiko osola umnumzana Kazembe esithi usebahlulela khona ukudingisisa kungakaphuthi. Kusenjalo amalunga aleli bandla awaphatheka edale lephalamende ele-senate ngaphandle kwesinqumo saleli bandla athi aselindele inyathelo lizathathwa ukuthi bajeziswe kumbe baxolelwe kulandela umhlangano we-National Council webandla le-MTC Alliance ngolwesithathu. Isikhulumeli sebandla le-MTC Alliance kobulawayo umnumzana Swithani Chirotsa utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi basalindele njengezigaba ukuzwa ukuthi izijeziso zizathathwa njani. Njalo uSiruhosa uqale ngokuchasisa ngesisekelo esisetshenziswa libandla lakhe.
Owethu umlando njengeprovince yakoBulawayo hayi ulula. Into eyakuqala ngiyokuthi isinqumo lesi esokuthi kube lesijeziso usuka kuNational Council. Usuka kuNational Council umuntu onguye umphathintambo kuNational Council ngumama uThabita Khumalo. Ngikhuluma igama lakhe ngoba singakhangela isinqumo seMDC uAnexure C owe Disciplinary Code of Conduct and Regulations. Uthi wona ku section 3.112 uthi ku functions of the National Disciplinary Committee ilawo amandla eyokuthi ithonisise injalo iphinde ifake isinqumo lesijeziso kulowo muntu oyabe iphambanisile asikezwe ukuthi isijeziso sangkhona singaba isijeziso kodwa engikwaziyo ukuthi into yena le ukuthi abantu bahambe eParliament lona ibandla likwalile khonoko into esuke yayangisa ibandla.
Siyezwa njalo iNational Council isithi idingisisile kumalunga ibandla leni athola ukuthi abantu bathi kungcono bebuyele eParliament lihlalile yini lonke njalo ikusasa liyibona injani.
Into suke yakhulunywa kuNational Council kodwa vele thina abanye nje esikwi-information besivele sisebenza sibuza abantu ebandleni ukuthi kungabe kunjani ukuthi abantu babuyele. Abona ukuthi umnumzana uMudenda wavela waphambanisa ngokuvumela ukuthi ama MP MDC bakhithwe eParliament. Njalo emhlabeni jikelele awuza kube lebandla elithatha izinqumo ezinjani zokuthi kukhitshwe abantu beParliament. Isinqumo lesi senziwa abantu ababili kuphela, akulanto enjalo. Akulanisi nakhansela eyahlalayo ukuthi ixotshe abantu eParliament. Uzananzela ukuthi ikhona i-organ yeparty ethiwa yi-National Executive eyiyo emele irecommende nanje ikhulume ifake engathi yi-direction anje ekhombele ukuthi hayi ibandla limele likhangele intweni zokujezisa kumbe ixolele abantu.
Lo ngumnumzana Swithani Shirodza, isikhulumeli sebandla leMDC Alliance koBulawayo. Ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le koBulawayo.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Uyenelisa njalo ukusithola kuIntelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukaNhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola njini bokuxhumana obe Facebook bu VOA Ndebele la ku Twitter bu VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Ukumende sekweze intengo yamafutha ezimota emizameni yokuqeda ukuswelakala kwawo elizweni. Kodwa ingcwethi kweze notho zithi lokhu kuzabangela ukukhwela kwentengo yokudla lempahla ezitolo. Ugatsha lweZimbabwe Energy Regulatory Authority kumbe ZERA lwazise izolo ntambama ukuthi kusukela namhlanje ilitha ipetulo izakhuphuka isuka ku-$21 isiya ku-$28.96. Kuthi e-diesel yona izakhwela isuka ku-$20.84 isiya ku-$24.93. Ukukhwela kwentengo yamafutha lokhu kuza ngesikhathi esilela kakhulu elizweni. Usibalukhulu webhanga le-Reserve Bank, umnumzana John Manguja, utshele idale lePhalamende izolo ukuthi uhulumende uthenga amafutha eneleyo phandle kwelizwe. Ngakho uthe uyamangala ukuthi kungani engatholakali elizweni. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezenotho omnumzana Masimba kuJera, yena othi kaboni ukukhwezwa kwentengo yamafutha lokhu kuqeda udubo lokusilela kwawo elizweni.
Angiboni ukukhwela kwentengo lokhu kuqeda udubo lwethu olokusilela kwamafutha lapha elizweni, ngoba udubo luvela ekuthengisweni kwawo amafutha ngamabond abantu abawathengayo bethenga ngama US dollars. Udubo luku rate elisebenzayo nxa abantu bethenga ama US dollars, ngoba kungasenani ukuthi i Reserve Bank iyanika abantu ama US dollars kumbe iyathengisela abantu ama US dollars nge 25, kodwa bonke abafuna ama US dollars kabatholi nge 25. So kusitsho ukuthi bayahamba emkambeni bayodinga ama US dollars ngabo 70-75 pound. So uthi babuyele bathengise ilitha nge $28 kumbe $24. Uyabe usub economic, akula sense ukuthi abantu bathengise ngentengo enjengaleyo. So kuzaba lodubo oluzahlala lathi okwesikhatshana nxa kuyukuthi indaba le ama US dollars lokutholakala kwawo ingalungiswanga.
Usiba lokhulu webhanga elikhulu lelizwe umnumzana John Mangutshka uthi uhulumende uyawaletha amafutha elizweni, kodwa okumangalisayo yikuthi katholakali emagalajini. Kuyini kahle kahle okwenzakalayo lapha?
Akumelanga ugovernor amangale ngodaba lolu, ngoba siyakwazi ukuthi ama policies akhe awama US dollars ukuthi sile official rate eku 25 le black market rate eku 70-75 yiwo abanga lokho. So ngibona njengani ugovernor umele ahlale phansi ebone ukuthi nga reviewa yini ama policies akhe ukuze ehambelane lokwenzakalayo elizweni, hatshi ukuthi ugovernor ule rate yakhe emkambeni lapha kule rate yakhe. I-rate zangona zithiyene kakhulu okuba ngokuthi kube lodubo olunjengalolu esilubonayo ekuthengisweni kwamafutha.
Singathi ukukhuphuka kwentengo yamafutha lokhu kuzabangela na ukuthi intengo yezinto iyona ehlala iqonga njalo nje layo ikhuphuke
kakhulu? Siyakwazi thina ukuthi amafutha asebenza kakhulu ku production and distribution chain. Ukukhwela kwamafutha ukuthi ezinye izinto ezilungiswa kusetshenziswa amafutha lawa, kungaba kuma generator kumbe ku transport, lazo ziyakhwela. So ukukhuphuka kwentengo kwenzakala sibili nxa kuyukuthi amafutha ayasilela kumbe intengo yakhwela, ngoba asebenza kakhulu ku-production and distribution chain.
Umnumzana Masimba kuJera yingcwethi ecubungula ezenotho obexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lithi uMabhalane kugatsha lozokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana usecebise umfundisi Shingi Munyeza ukuthi angabosebenzisa ezekholo ukuchothoza uhulumende. Leli phephandaba lithi uMunyeza ongumcebisi kamongameli Emmerson Mnangagwa kumele engasebenzisi iBhayibheli ukuchothoza uhulumende ngoba kabasoze bamhloniphe. Iphephandaba le-Daily News lithi amapolisa amise abasekeli bebandla le-ZANU-PF ukuthi bangene esitaladeni batshengisele ngokubulawa konsundu owemelika uGeorge Floyd owakhanywa lipolisa waze wafa. Amapolisa athe imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus yiyo engavumeli ukuthi batshengisele. Kwamanje ke sizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumela ngeWhatsApp.
Salibonani, salibonani balaleli be-Studio 7. ngigama ngithabisa ngwenya ngihlala eJohannesburg kule South Africa mina into engifuna ukukhuluma ngayo indlala le esekhaya esekhaya iZanu PF idlala ngabantu ayiphume abantu asikhipheni iZanu PF sikhathele ngale gama leli hayi akube kutshintsha iphathi mina ngibona kungcono kungena iphathi kaThokozani Khulu hayi le uChamisa wayo uChamisa wona uChamisa lapha abantwana bayizolo labo bangena kuMDC manje lapha uyabona so thina sivotele ukuthi uMakhupu angawe uyangena lapha ebe upresident abantu bazama ukuthi yabo kutshintsha impilo ngoba amanye amazwe ngeke asi-investe kungela lutho ukuthi kuyabonakala ukuthi hayi iZimbabwe uyazama kuyafana iyabulala iyathumba abafazi yenzani uyabona into ezifana nalezo hayi nathi bathubezimasikana hayi sakathi siziphathe kahle liyekele ukuzibiza ukuthi insimbi ngezetsholotho yeyinsimbi ezedlwayo kuyini kona lokhu
sanibonani bantu be-studio 7 basakazi be-studio 7 sanibona sanibingelela nonke siyajabula ukuthi nisinikeza umsakazo alright siyajabula kakhulu abasakazi be-studio 7 lana inkinga esinayo lana i-coronavirus lena ingani abantu bayanda la emzansi la mina ngikhuluma ngisemzansi manje sebebaningaba abantu abasephethwe ile coronavirus kunzima kunye futhi indaba zasekhaya uThokozani Khuphe nophugeni wakhe lona nalona uDelmore abahlukane nokudiliza i-opposition kuyafana bona ngoba manje bafuna ukuvotelwa ngamakhodi thina asivotelwa ngamakhodi sivotelwa ngabantu i-MDC Alliance yachamisa iqembu labantu labo abantu bona bathi bona hey MDC chika makhupu makhupu waphuma wayofuna amavoti wazijoyina amasithi only 2 seats makhulu kodwa manje nakho denimoyo babhizi bakhuluma into zabo la thina sifuna ukuvusizwe bona babhizi ene izana uPF busy ithumba abantu ibulala abantu yenzani from 1980 ibulala abantu
salabonani uStudio 7 mbingelela kumahlaba ezulu nami akodwa ngifuna ukuzisho ukuthi ngoba yazi mina kunento engijidayo la kule ndawo mangidlalela la kuStudio 7 phakathi kwendaba ye-MDC TV MDC RNC ezanu izanu PF ya ugqabe wayesuse ubaba uMnangagwala khona ukuthi kwe-deputy president bathe mase bethathe umbuzo uMnangagwala bamthatha bona bawulandela yini umthetho ukuthi uMnangagwala ebuye ngoba u-deputy president wayekhona wayewu-deputy kamkamkana bona basebenza ngayiphi indlela to ile MDC yenale yakwechamisa nayo izibe i-MDC naleyo beze beyivumele ingenele ukhetho babeyivumele ngawuphi umthetho namhlanje mase bebona ukuthi wona uchamisa ulapha nawongekho emthethweni angisho ukuthi ngisapota uchamisa noma ngisapota ubani kodwa bangilalele lezi nkulumo lezi kuningi okudijayo la ubuntu lapha sesudlala ipolitiki nathi sesiyadidwa ngoba naye uMnangagwa phela akasuzi laphela ngoba naye sithi akahlala ngokusemthethweni izanu nayo yadistroya izapho akuzange kube semthethweni nakho laphana ikhandini ukuthi masingabuyele emo ngoba kufanele umthetho useze bona ukuthi behlale emandleni okubaphazamisayo ukuthi bengahlale emandleni njalo sofana njalo bekuchikizwa kushonisa lekushonisa uMakhuphe noma ngaba esiza ngendlela eright kodwa ugcina kungathi uza ngendlela engayona ngoba izenzo zakhe kwakumele lolu daba ithi lwalungekho right kwakungamelanga bevumele i-MDC yayisekolojani ukuthi ingene kukhetho vele ngaleso sikhathi kwakuzocaca ukuthi kukhona okungekho emthethweni manje bayivumela ngawuphi umthetho namhlanje masebezothi umongameli wokungekho emthethweni hhayi ezinye izinto kodwa ke bezama ukuthi beqondise izinto ngeqiniso mani ilizwe leli sediwe ukuthi izwe leli livuke liphilise abantu siyafisa ukuphila ezweni lakhe dayi kuhlupheke amazwe ngayo
Eh linjani baba Studio 7 abahle hey mina ibizwa ngokwanele sibanda ngisebutswana lapha ngizibuza ukuthi kanti uThokozani Khuphe na bazama ukwenzani kanti kahle kahle sinile MDC yabo le ay azuThokozani ngumuntu omdala but ay into zami kuyenza lokho ukwenza lokho ukuthengwa izandu lo azama ukukhula manje kufanana la uMnangagwa khona lo ngizibuza ukuthi athi why vele ngaphumi yena ngebulala ilizwe lokubulala ilizwe siyaphambili
yes sanibonani ku Studio 7 ngiyanibingelela ngenhlonipho enkulu khulumayo ngoProsper wakaNdlovu komakawule endaweni yasekhezi
Ngiyabingelela ku Studio 7 okhulumayo ngubhova Ngwenya. Ngokuzenza ngizinze ewangi lapha esengikhuhluke ngayabakha khona kodwa ngidabuka etsholoshi ekhaya. Ngithanda ukubonga kakhulu basakazi be-Studio 7. Bese ngithi-ke kunobaba lapha ngathi ngubaba obuya kithi etsholotsho babambiza Gawule. Futhi kambe ubaba uGawule itsholotsho ingcole kangaka, itsholotsho indawo edume kangaka, kodwa ungabheka i-business center yasetsholotsho indlela eyiyona. Angazi ubaba uGawule ngoba idefenda izanu yakhe kangaka ukuthi isimenzeleni iZANU-PF yakho baba uGawule isiyenzeni iZANU-PF echolotsho okuncomekayo ngoba icholotsho nje ma i-business center mayibhekile ngathi kusesigangeni lapho kugcwele khona amakhemeswane neZANU-PF yakhe kube siyakubonga pho sehamba phezu kwamathambo abantu abafa bebulawa igugurawundi abangenacala mhlawumbe uGawule kakubone yini lokho yena ngoba mhlawumbe yena uyasutha nabantu abakhe usebenzele phokethini lakhe ngiyabonga
Nawo ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumela wona ngeWhatsApp nombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje esikhangele ezivela ngapha kwelemelika. Ukutshengisela phezu kokubulawa konsundu kuqhubekele phambili ngemva kwesikhumbuzo sikamuyi edolobheni leMinnesota esenziwe izolo. Ukutshengisela lokhu bekuthuli kungeladlakela njengamanye amalanga asanda kwedlula. Kunjalo nje inani labatholakala belegcikwane le-coronavirus ngapha kwelemelika selifike phansi kwezigidi ezimbili i-1.8 million kwafa abedlula inkulungwane eyodwa 108,051. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika unkosikazi Priscilla Ndlovu saqala ngokumbuza ukuthi unjani umumo eWashington State lapho ahlala khona.
I-COVID-19 estate seWashington isezimeni esitshiyeneyo. Ugovernor indlela akhethe ukusebenza ngayo usebenza ngezigaba ngezigaba se-county by county. Owathe siku-stage 1 ephela lamhlanje busuku ngolanga lokugcina lika-May. U-stage 1 lo amanye amakhawunti amancane asendaweni ezingathi kuthiwa zindawo ezingela abantu abaningi aseliqedile u-stage 1 njengelanga lalamhla. But mina lapho engihlala khona e-King County, one of the largest counties kumbe elabantu abaningi, kuloku kusiba labantu ababaligciwane, kusiba labantu abalutshwana abafayo. So ngendlela umumo izinqumo ebezifakwe nguhulumende, iKing County kayikafiki kuleso simo ukuthi ingafika even ku-stage 2 asivalelwa khona lamanye ama-county aminyeneyo. So sokuzakwenzakala lapha ukuthi lawo ama-county angabhasiswanga nguhulumende kumbe angabhasiswanga ugovernor. So kuzamela ukuthi babhalele ugovernor batsho ukuthi bazakwenza njani ukuthi behlise inumber zabantu ababa lama-infections ababalegciwane kumbe labantu abafayo. So ngezinye indlela iWashington State ivuliwe kodwa lapho engihlala khona mina kakuvulwanga, akulale ezitolo zokuthenga nje kazivulwanga kodwa nizokuthiwa kwamanye ama-county abantu sekuvuliwe ama-restaurant lezinto ezinjenzokulungisa izinzipho kumbe ukugela amakhanda thina kithi hatch akukabi khona lokho. Silokhu simelele nje sibone ukuthi uzahamba njani.
Vuliwe yini indawo ezifana lezitolo, amabhala lapho kunathelwa khona, lezinye indawo zokuzijabulisa?
Izindawo zokuzijabulisa ezikhangelelwayo njengokuthi they are not essential empilweni zabantu zivaliwe nalapha. Nginganika njengomzekeliso ukuthi asithi izindawo zokudlalela imidlalo kumbe ama-park avaliwe, lapho abantu abangahamba bayedlalela khona imidlalo esithenqinyo njenge-tennis, kumbe abantwana abadlala khona bazipractisele nje ibhola lokukhahlelwa, kuvaliwe kakuvunyelwa, kuvele kulama notice ukuthi uzakuthi ufika kutshengisa ukuthi kuvaliwe.
Lo-ke ngunkosikazi Priscilla Ndlovu, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 sedolobheni le-Washington State. Singakagqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje othi ke sikhangele ebesilazo. Kulabalijumi lanhlanu 15 abavele kwele South Africa batholakala belegcikwane le-coronavirus, besekukhweze inani abalegcikwane leli elizweni layafika ku-237. ibandla leMDCT elikhokhelwa ngukosazana Thokozani Khuphe lithi selithethe isigodlo sebandla leMDC ebesisetshenziswa libandla leMDC Alliance ekhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa esithiwa yiHarvest House eHarare. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje, olivalelisayo nguChris Gande.